Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalibuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 4 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalela eParliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i-delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota.
Uma singathatha nje i-province yakithi eMat North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo.
Abaculi sebesole kakhulu umbiko othi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu ngasikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uzulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni.
Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni.
Umkhankaso wethu kakhulu nokuthi sithi uhulumende ayenze khonokwa ku-20 rand.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalela eParliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i-delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. I-Commission yezokhetho e-ZEC yethule umbiko we-delimitation ngeviki edluleyo. Idale le-Parliamente lingaqeda ukuhluza umbiko we-delimitation, umongameli Emmerson Mnangagwa uzamele ethule ilanga lokhetho. Kodwa abemandla le-CCC bathi uhlelo lwe-delimitation aluqutshwanga ngokusemthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Zenzo Nkomo ukuze sidingide ngokujulileyo udaba lwe-delimitation.
Yebo kambe lamaqembu wonke nje ezwena epolitiki kufanele baye nabo ebantwini bakhuthaza abantu ukuthi barejese. Kodwa ke umsebenzi omningi usomahlombe ayo iZEC. Sibe sesisiza ke futhi kokudwetshwa kwabutha kwemngcele. Uma uthanda ukukubukisisa lokhu ngelihlo lepolitiki, uyabona ukuthi ukudwetshwa kwemngcele kudwetshwe kufeva iqembu elibusayo. Ungathi futhi ke nxa ukubhekisisa uthi vele lokhu kwadwetshwa liqembu elibusayo, hayi ukuthi kwakusenziwa yiZEC, ungathi kwakusenziwa yiza noPF. Ngoba izindawo eziningi uma singathatha nje i-province yakithi eMat North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo. Uyilapho okusukela khona ukuthi ngithi mina kufana no ukuthi kade kungenziwa iZEC, lokho kade kusenziwa nje liqembu elibusayo. So uma uthanda ukusondelela ke ukucubungula lokho, uyabona ukuthi akukho la esiya khona. 2023 lona ama election izano yenza ngayo yonke imizamo ukuthi ihle iwine ukhetho ingakayo khethwe. Yilokho esikufundayo ngalokho kwenziwe iZEC ngale delimitation abathi yenziwe okulindele ukuthi iyophasiswa elokhuzana eParliamente nangupresident.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi iZEC yenze idelimitation efana layo naleyi? Sizathobani
isizathu silula kakhulu. Isizathu siya ekulokhu esi amaqembu kakhulukazi aphikisayo amanye anokukhala ngakho ukuthi ize ayizimelanga njengalokhu kuchazwa laphana kumthetho sise. Izekhi iludlawo olokubamba umlilo isetshenziswa yizanupiyefu. Sithundubaliswa amehlo, sibone ungathi sidila ngezekhi inhlangano ezimele eyombuso, kodwa ke iqiniso lilonke sidila ngezanupiyefu. Izekhi lena uma ubona imisebenzi yayo kukho konke kwenzileyo, uma ukubuka ngeso lepolitiki ubona izano kukho konke lokho kade ithi yakwenza ekwenzileyo ngedelimitation. Njalo izano kuyakuthiwe uma ufuna ukuwina iconference uyiwina ngama credentials, ukusho ukuthi ukubhalisa kwabantu abazothamela leyo conference kuhle kukunike umphumela wena ozabe udinga ukuthi laba bantu bonke ngabantu abazongivotela na.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo siphatha amandla sebandla leCCC ubexoxa icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abaculi sebesole kakhulu iqembu labasakhulayo elikhanya lelobudlelwano lezano PF elizibiza ngokuthi yi-Economic Empowerment Group, lona elithi umhlabeleli we-Zim Dancehall uWinkie D kumele avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa elizweni ngoba ekhuthaza uZulu ukuthi avukele uhulumende. Abasakhulayo baleli qembu bethule amazwi la emhlanganweni abawenze lentatheli zindaba eHarare izolo ngemva kokuba uWinkie D ethule idlalade lakhe elilengoma lesihloko esithi Dzimba Dzemabwe, lapho akhuluma khona ngokuhlupheka kukaZulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi lokudilika komnotho. Abanye abahlabeleli bathi okwenziwe ngabatha laba kulihlazo. Bathi abezombusazwe yakumelanga batshele abaculi okokuhlabela. Ibandla lesisi lalo lisole kakhulu abasakhulayo laba lesithi phansi kohulumende walo abahlabeleli bazahlonitshwa njalo bavunyelwe ukuhlabela iloba yini abakufisayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaculi oyimbongi uBhekani Dube.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha besemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uZulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni. Ngoba ngicabanga ukuthi abaculi umsebenzi wabo kuyukuthi balimukise abantu hayi ngeze politiki kuphela, kodwa kukho konke okwenzakalayo elizweni sakhile. Abaculi kuwumsebenzi wabo ukuthi bazise abantu ukuthi kwenzakalani elizweni. Akumelanga nje kube lo mculo othatha uhlangothi, kumele nje babe ngabantu abazimeleyo abakhuluma amaqiniso ukuze uZulu wonke ananzelele okwenzakalayo. Lelo liphutha elikhulu kakhulu abalenzile ngoba baziveza ukuthi bangobani. Pho abasekeli baza bathola njani nxa sebevele baziveza ukuthi bona bahamba lalo uphuhlangothi.
Wena njengomculi Dube nxa ubona udaba olunje lusenzakala komunye umculi, kukuphatha njani nxa ucabanga lawe ngamanye amadlalade mhlawumbe owaqoqayo nxa ucabanga ngelakusasa lakho kwezomculo njengembongi ekhuluma kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe?
Mina bengingamkhuthaza umfo wethu obe lamagama aqondise kuye abuhlungu ukuthi angapheli amandla, akwenzayo kuhle ngokwenzela uZulu, akakwenzeli ukuthi athole isinkwa kuphela. Ngoba esikwenzayo njengabaculi njengezimboni asikwenzeli ilamhlanje, kodwa sikwenzela lekusasa labantu. kusasa abeze politiki bazakhumisa nomlotha kube kuhle. Zona lezi ingoma ezisolwayo namhlanje zizabe sezidlalwa laba kade besola bengasakhangela. Ukungakhangelwa kwabo kuyabe kusitsho khona ukuthi babe lezithukuthuku eziphelele kuye njengezinto.
Ukuyiwa nje kukhetho kuyini ongakukhuthaza abanye abaculi?
Abaculi niyafisa ukuthi sibambisane ekukhuthazeni abantu ukuthi bazimele ekuthini bakhethe kumbe babhalisele ukukhetha abahambe nje bethathe uhlangothi labo ukuze kusasa bengakhali ngalabo bazabe bevotile. Kodwa engingakukhuthaza nje uzulu wonke ukuthi bengatholakali besezindaweni lezi okuthiwa bengayikizo begcine sebelimele ngoba ukhetho umuntu uyabe yedwa engela muntu ombonayo ukuthi ukhetheni. Ukuhamba emicimbini behlanganyela besiya supporta bebonisa ukuthi basupporta liphi iqembu kuyabenza ukuthi balimali, kuyabenza ukuthi bazonde bengazuzi ezinye izinto okufanele ngabe bayazizuza. Kanti uzithulela nje usebenzise ingqondo yakho ukuthi mhlazana ukhetho lusikile nizahamba ngifike ngifake uca wami laphana kungabasiza kakhulu.
Lo ke ngubhekani Dube imbongi njalo engumhlabeleli ubexoxa ecingweni lo ngitungamele inkomo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lo Winky D. Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni. Echasisa ngaleli nyathelo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ngokuya kwesikhathi abantwana bonke bazafunda kungelambadalo. Kunjalo nje inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ikhuphe imbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini iTwitter ukubana inxusa uzulu weZimbabwe okuhlanganisela ababalisi abazali labanye ukuzoncedisana labo ekubhikitsheni abakuqoqayo ngolwesihlanu. Bathi umkhankaso lo olendikimba ethi Save Our Education ZW uqakathekile ngoba uzatshengisela uhulumende ukuthi ukungathembeki kwakhe akujabulisi izizalwane zeZimbabwe. Ababalisi bathi bathenjiswa imbadalo engamadola phose angamakhulu amahlanu lengxenye awemelika i-US $540 ngenyanga ngomnyaka owedluleyo kodwa lanamuhla leyo mali abakayiboni. Izolo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ ilobele uhlangothi oluqatsha izisebenzi zikahulumende ole-Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa. Lale inhlanganiso ilezikhalazo ezifanayo. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lo nyaka sikukhangele sathi thina singayabuthana eHarare siba lenkinga yokuthi sigcina sesilabanye bethu asebebothiwe njengokuthi kathesi silabanye bethu abalitshumi plus thupha 16 ababotshwa last year besiyamelela NJMC. Lo nyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo. Amalunga ethu asemkhankasweni onzima kathesi lapha bakhona ukunxusa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende ikakhulu president wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free. Kuyinto ayeke yayenzakala emuva le abantu asizange sikulandele. Lo nyaka usekukhulumile imbhikitsho wethu okunye sizabe sikhuluma ngakho sifuna ukuthi kugcwalisiswe nguhulumende yi-state funded education njengoba thina vele si-athu zihlala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengiswa imfundo kubi akube kulandele isisekelo sombuso esikhuluma ne-state funded education. Nxa upresident wayekhulumele benzisa njengendlela yokudinga amavoti ukuthi thina umhlaka 9 sesondele. Mhlaka 6 zabe sikhuluma ngakho sikhangelele ukuthi umhlaka 9 akulamntwana ozavuzwa ifees. Ababa abahali sabanikezwe iholo labo leliyana elalikhona kungakafiki u-2018 October. Yikho lapho esikhangele khona ukuthi liphosa libe living wage. Nase silapho-ke ku-$540 yisebenzi zonke. Sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu.
Ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kuzikhalazo zenu?
Kwakuqala thina singamalunga e-athuzi inxusa ababalisi esisebenza lapho ngabantu bakuqala. Abesibili abantu esibanxusayo ngezinye izisebenzi zikahulumeni ngoba singathi thina khankasela i-$540 asiyifuni singababali zonke, siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-$540. Abantu esibanxusayo ngabazali, lathi singababalisi ngabazali kuthole nzima ngemali yokubhadala ifee, kuthole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo. Ngokunjalo abazali bonke siyabanxusa laphana ukuthi khangelani uhulumeni sithembisa ukuthi iyabhadala ifee futhi free education 2023 and not free education next year. Kodwa silokhu sikhuleka sikhokha indleko zesikolo, sinxusa wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumende uyalandela yini akukhulumayo. Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokho akuthembisa abantu.
Lizakwenza umkhankaso lo lingaphi?
Sikhangelele ukuthi lapho umuntu akhona baye endaweni abangafika bahlangane khona bebaningi. Ngokunjalo iZimbabwe yonke sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzalo kulo mdibijona lo abantu bethola ama-placards behamba bekhuluma, abanye bezithatha ama-video bekuposta ku-social media. Kodwa physically sikhangelele ukuthi lapho abantu abazabe bekhona baqoqane bayevuthana kwenye indawo bayenze umdibijona lo bona ukuthi uhulumende uyeqayefithini.
Kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo balobe incwadi beyilobela i-Public Service Commission, hlabela ngomanye yini?
I-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu lama-union ababalisi i-4Z. Ngokunjalo esikwaziyo nxa bebhala incwadi ebhale i-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yesalahla, bakhuluma ngendaba yomholo, bakhuluma nge $540 okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lapha.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Athuz ebesixoxa laye ecingweni eselubhane. Sizame ukubamba isikhulumeli sesiphathamandla sohlangothi lwe-primary and secondary education ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngalolu daba, kodwa samswela. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulojaha oleminyaka yokuzalwa elitshumi lesikhombisa 17 obotshelwe icala lobugebengu bokuntshontsha imali ehlome ngombhobho. Ngelanga le-New Year ujaha lomngane wakhe uSilas Sibanda yena usadingwa ngamapholisa oleminyaka yokuzalwa engu-33 bahlasela omunye umlisa owayezihambela ngenqola yenkomo bamthathela imali engamarandi azinkulungwane ezimbili 2000 rands konke lenqola yakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Brazil bezigcwele ezitaladeni zivalelisa umdlali wenguqu owayelodumo uPhele obekwe izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahle le-Studio 7 lonke jikelele, ngiyalibonga, ngilibingelela, ndifisela umnyaka omusha nalwesikiyo singeneki ukuthi ngakuthiwa lingaqhubeka lisenza lokhu ukuze kuyefika njalo kuma-election. Ake ngiqondise izihlobo zami lezi zonke ezikhona. Kuloba oqeda kukhuluma ubhulema amabandla wonke ukuthi umgabe wayengakhanyi, umnankagwa kakhanyi, lo chamisa ngaze angenela yeka kulalutho, but manje uchiye kulenga, uchiye kulenga lapho amubi khona, uchiye kulenga ngazo azi ukuthi uPhumi Mbantambo yefunde ukukhuluma lawe kupolitiki ambona ngani kaqhamba ngakuhle kazwanga ukuthi uthini kacace futhi ephindi ngoba nqa yesole konke ozoswa lo chamiswa ukuthi umncane ngandla uqale wayefundela upresident ukufunda esikolo kuchuluto kaqhamba ukuthi kwenzwe njani phila ukuthi abalawo chamise izisolela umnanga kwaziswela umgaba zisole bebuyele ebrightini obufunwa nguye ngiyaqhingizela asithiyeni kathesi ukukhuluma ngomalaki asithiyeni ukukhuluma ngogawula asithiyeni ukukhuluma ngojoseph chuma asithiyeni nje konke ukuzinze konke okuloko kusisa indawo lokhu asikhulumeni ukuthi selidumele emansumpeni manje kathesi siya kuma-election izinyanga ezilandayo eseduzeduze kathesi khona asikhulumeni ukuthi madoda asiphopheni siqine senzeni so madoda asiphopheni siqine senzeni so owezanu kathiye ukukhuluma nge-3C i-3C kathiye ukutsho ezihlupha ngezanu kasikhulumeni ukuthi siyangaphi-ke kathesi sesigijimela ukuye wina manje nansiyani ilayini yokuwina sikhona sesifane sigijimele ukuyetshaya intambo kasibone ukuthi intambo singayitshanqa sikhulume ebantwini sathini lokhu kutshona sisolana kuyaloku kusibisela ingqondo emuva le erodisia sicaba ngosmithi sicaba ngumgabe sicaba ngekathesi umnankagwa sicaba ngoba la sifuna ukucaba ngumuntu asicaba ngena unkulunkulu sihambeni phambili yekathesi sidonsa sisiye kuqeda indima phela kathesi sokushutha indima sisiye kupheleni lalinanzi yokuthi nxa indima sisiye kupheleni inkomo zabo sezehlwe ukutshibilika sezivoxa singavoxi ke kathesi asibe ni straight senzela ukuthi lanxa sisiye phuthu 2023 lo sibone ukuthi hayi iphutha libe kithi kumbe iliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo yiliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo sithiyeni ukube sikhuluma ngabantu sibisela nemuva sikhuluma igugrawund wegugrawundi uvele kumi kulenga kukhona siyakwazi lokho sikulindile asoze kwaphonga uphutha nje mahlayana asiyeni phambili kathesi madoda ngiyabonga ngala mazwi
sakazi omuhle siyabonga umnyaka omutsha linjani hayi siyabonga umnyaka omutsha ka-2023 siyaphila sonke siyabonga ngasiphila inkosi sasigcinile bengicela uPaula lami kulo baba lowo ngiphendele lo baba lowo owumanalo uthi izanu izafana nje le lokhu zina lisozikwanisa ukubusa cha into ekhuluma uyawumana baba ayikho le nto le awuyekela abantu beke bezama okunye okutsha awulabo ubufakazi lento ekhuluma laba abantu akazi beke bephathiliswa yekela abantu bezama okutsha abantu behlupheka 40 years besembusweni akula nto e-right ekhona inhlupheko yodwa abantu babalekela izweni bagcwele ngaphandleni ngapha bayizigebenga babulala abantu besenzile ukuqhubeka bebusa awuyekele ukuwumanela abantu makuwukuthi ngowe-MRP awuzame ukufokasa ku-MRP ngiyabonga msakazi
i-studio 7 ama-studio 7 amahle mpingelele abantu bakomthakazi bonke lapha abakhona lapha ngizathanda nje ukuphawula ngale ndoda le ehlala ikhuluma ngebhinga le ukuthi khona izinto ziyenzakala ezinhle khona thina siziboni brawami uyabona kodwa Mr. Lunga asho Lunga kutwa Musaka ya Musaka sorry Mr. Musaka lo utieni mgwaqo yayisilungisiwe izinto eziningi sezilungisiwe abantu abaziboni ngabona nje ebhinga mfowethu kuhlukanisa ibhinga lezi ndawo yabona hamba kathese emgoqweni lo osuka elokhuzeni e-10 of le efolosi inyama endlovu road uzuzwethi etsholotsho uyabona uzobona ungakusitshela izinto esingazizwayo ndoda uyabona ekuseni so uqale amanga umnyaka uqala kati linjani ukusiqambela amanga ekuseni la
ye studio 7 linjani studio 7 hayi ingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi bethu hayi sithemba lingene kahle kakhulu eminyakeni omutsha hayi lathi sizingenele kahle nje eminyakeni omutsha sithi happy new year hayi siyabonga izindaba studio 7 siyabonga kakhulu sithi ngali hlale libambe kanjalo mpela siyabonga ya namhlanje othanda ukuphawula ngezombusazo wakithi njengoba nje sesilanda ukhetho nje kathesi hayi laphana kusuze kube lotshintsho lapha utshintsho sozolube khona ezimbabwe lapha namasters yathina hayi utshintsho sozolube khona ngokungakhangela iphathi lele ethifuna ukukhipha izanu layile strategy sezanu p f so ukuthi ungakhipha enye izanu enkulu ufake izanu encane hayi ivela kusuze kube lotshintsho kakhulu ngapha emhlulweni wamandebeleni ngapha kusuze kube lotshintsho ngoba ungakhangela laphana o-vice president owesitiringi wesindebeleni kuzanu kunjalo ku-3C kunjalo so utshintsho luzaba ngapha bantu bemandebeleni konaphana utshintsho soze lube khona into engalicebisana ukuthi nje izibambelelana kweni iphathi i-MRP mthwakazi hayi lapho ngemba utshintsho lungabakhona ngoba lizakwanisa ukuthi lani lizimele ezigabeni zenu lilungisele kokulihluphayo lizimele u-MP ongwenu ukhansila engwenu masithi utitsha usishoneni into wakati mfuni liqoqe u-MP likhansila liyamkhipha uyaphuma lifake utitsha wesindebeleni konke amanesi nesipholiseni yonke into kube ngabantu bemthwakazi ye ngaphandle kwalokho hhayi lizahlala sikhala
class kasi ye siyabandlulwa siyabandlulwa ngoba vele kubandlulwa kukhona akusizi kuphela lapha eZimbabwe as long as ANP the TPC zama istashe sawo se 1979 plan the quadruple ATPC siyabona
sanibona sanibona abantu bakuthi njani nezindawo nezindawo siyabona okwezakala elizweni lakithi buka kumanje abantu lawo bezana uPF abanicabangiyo uthi wenka manje sikhuluma kanjalo esikhundleni ezingu 3 ehedwa kodwa intsha kayisebenzi kodwa yena ulesikhundleni ezingu 3 zonke engasifundelanga engazazi konke kulaka iyaziyo even i-1 into ayaziyo nje ukubulala abantu kuphela ulesikhundleni ezingu 3 kodwa intsha kayisebenzi impilo bani njalo ebantwini ithi ngenza ngcono kakhulu kulothi wenka kakhulu 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 and lesikhundleni zezavele kumele kuqhathwe abantu bengene esikhundleni ngokuthi ukuthi yena abe bhoda yonke indawo and into izisa umhlungu kafundanga kayazi lutho lowo muntu lowo ayi kodwa izisa ubuhlungu lento ezinkelezweni izisa usizi impela kakhulu intsha kayisebenzi ithona iphuza utshwala sebeze begcine beganga bethona izinto zabantu ngendlela ukuthi umsebenzi kawukho kodwa kolokhulu lawo labo gogo babambe imisebenzi ngadabuli kanti why beselfish kangaka abantu bezane upiri why beselfish ngale ndlela leyi sebegugile abaphuma ezikhundleni manje abanancedo labo bagugile baphelile abantu
lonke bantu bayitha kahle mazimbabwe umnyaka omutsha zihlobo zami lonke ungakhathalakeli ukuthi umbani ungenjani hhayi siyabonga wonke okubi lo kuhle esikuzwayo hhayi kuhle shem nje okungumnyaka okuya ekhethweni okukhuluma angeke kusize ndawo ukusola angeke kusize ndawo but okungasiza abantu ngu-x ivoti lakho kuphela yinini ezosiza angicabangi ukuthi kuchaywa kwabantu kumbe betshaywa izano kungabatshintsha ukuthi igcine ivotele izano hhayi so if bengarobhanga ekhethweni ungabonakala abantu bevotele izano kutsho ukuthi bayithanda avotela abantu bevotele isisisi kutsho ukuthi bayithanda abona abantu bevotele isaphu kutsho ukuthi bayithanda but okungeke kumangaze ukuthi mhlawumbe ubone amaqembu afana naye i-CCC kumbe MRP ekhula ngoba alabalandeli abancane so into elandelwa kakhulu ngabantu abatsha into ele-development yadevelopha kakhulu but la alandelwa ngabantu abadala singabona sehla kuphela angeke kusimangaze futhi ngoba abantu abadala liyakwazi ukuthi sihamba leli ziphongoka abatsha kodwa libe besanda yikho ongawenza amaqembu lala ephakama hhayi ozabe winile kumbe ozabe ikhampani kahle uzowina kodwa hhayi sibafisele ukuthi isebenze kahle kuphela ukuthuthukisa izwe lakithi into futhi engancedi izwe lakithi ukuthi singabandlululani ngomhlobo yikho kungeke kusize ndawo esikubonileyo kusenzakala e-South Africa khona yikho okufanelayo ukuthi laba ababusi bakithi balandela khona lanxa i-South Africa layo kodwa isebesigabeni ukuthi ubuhlobo buzangenelela kodwa-ke ukubusa kwabo kube ngconywana sonke lesi sikhathi laba president amathathu adlulileyo abuse ngcono kulalo khona okwamanje ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga ebandla lama-Republicans adabukene phakathi ngesikhathi sokhetho lokudinga usomlomo wedalele the House okubangele ukuthi ofuna lesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy engasitholi. Kwenziwe ukhetho kathathu uMcCarthy elokhu esehluleka ukuthola amavoti eneleyo ukuthi abe ngusomlomo. Lolu khetho luzaqhubeka lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalela eParliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i-delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Abaculi sebesole kakhulu imbiko ethi kule mizamo yokuthi umhlabeleli wezim dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.